Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Njani mtwazo omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhla ngolwesibili mhla zingamashumi amabili lantathu kuNtulikazi 2019 igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bakhonona ngokwelatshwa kwele China kumsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga.
Phela ngathiwa bayadinga yona imithi ngaphandle khona ngapha ibuye lapha ingabi ngeyabakhulu kuphela, kodwa wonke umuntu uyabe njani esebuhlungwini umbene edinga ukuthi elashwe ngemithi ekhona.
Abesifazane bafuna umhlabathi wokwakha izindlu lokunye okungabathuthukisa.
Unxa ingathula ilenje ukuthi mamastens kuba namastens akuthiwa ngabo omama sithanele ekushelele angabo mama enjalo libe leway elifusuthi ngababhadala ngabo.
Lokhu kuphoselwa na-Akata kobulawayo ngokwenziwe ngamakhansila afisa ukususa umabhalane esikhundleni okungekho emthethweni.
Babeqale baqamba amanga bathi uSolomon Mguni onguye umeya uyikusadibisi kanti yena kakho kusadibisi, so bakwenza lokhu bele nhloso yokuganga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kuyayangisa ukuthi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga welatshwa kwele China kungela mithi lokunye okufunakala ezibhedlela eZimbabwe. Abakhulume kumsakazo weStudio 7 bathi kumele uChiwenga elatshwe eZimbabwe njengomuntu wonke. Uhulumende ubeke izolo ukuthi uChiwenga useyakwelatshwa kwele China ngodokotela abavela emazweni akuqela ele South Africa, ele India, ele China kanye lele Zimbabwe. Uhulumende kakhulumanga ngokukhathaza uChiwenga oke wabikwa ukuthi waqala ukugula ngesikhathi ususwa esikhundleni owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Omunye wabakhonona ngokwelatshwa kukaChiwenga kwele China lakwamanye amazwe uMnumzana Zophela Ncube.
Kusuka kuphiqe kusikuthi singathembi into abazikhulumayo, ngoba akukadluli amalanga amabili mdala ethena usengcono etshela umama ade besemhlanganweni wathi usengcono uyarecover khona ngale, kodwa sedluliselwa phambili. Umuntu orifeya phela esiya kwesinye isibhedlela usho ukuthi ungabe ekanya e-serious kakhulu. So kube sosuka usimangayo sithi yathi manje umuntu ongcono udluliselwa phambili njani. Sesikhangela njalo futhi ukuthi khonokho kuyakhathaza ukuthi ezibhedlela kuthiwa izinto zi-right, kodwa-ke mansi ukuthi nxa umuntu egula uyathwalwa esiya ngaphandle kuyawusiyo ukuthi vele akumanga kuhle la uthiyethi kuthiyene abawukhulumayo lokwenzakalayo.
Wena ufisa ukuthi ngabayenzani mfowethu?
Phela ngathiwa bayadinga yona imithi ngaphandle khona ngapho ibuye lapha ingabi ngeyabakhulu kuphela, kodwa-ke wonke umuntu uyabe njani esebuhlungwini umbene edinga ukuthi elashwe ngemithi ekhona. Ngoba lapha anti ngizwile amadokotela ayaqanjwa phela kuthiwa amanye ngawakhona apha, amanye ngawesouth, amanye ngawakhona alichina, abuya elatshelwe khonapha. Ngoba phela ukuphuma siya khona-ke izinto eke ezigadwayo avele ukuthi imali ezachithwa lapho iyabe iningi kakhulu.
Mtshele sibili uhulumende ukuthi kumele yenzeni ngendaba ezinje.
Ya, engitsho mna ayikho khonoko ukuthi ngabona baqinisa khonoko ukuthi kabadinga imithi ibe yiyo ebuyayo ekhaya. Kuba abantu belatshelwe ekhaya, ngoba kathesi imali yona leyo ekuthwalwa ngendege siyakhonale imali eningi kakhulu ukuthi nxa ithenga imithi iyathenga imithi eminingi kakhulu ukuthi ichithekele umuntu oyedwa kuphela. Abaningi ngapha bethwele nzima uyahamba esibhedlela ufike uthoka kula mithi subuyela unjalo ekhaya kakula icebo elenziwayo. Kathi-ke icebo belingaba lihle ukuthi kuthenga imithi ibe khona ekhaya.
Lo ngumnumzana Zophela Mncube ohlala esilobela. Omunye njalo okhonona ngalokhu ngumnumzana Thembelani Moyo.
Kuhle ethwalelweyo kwele China, kodwa kithi thina abantu ngibona ngani kusibisela emuva, ngoba engumuntu okhokhelela ilizwe. Ukugula kwenza umuntu engabi active engqondweni, ekucabangeni. Njalo lesikhathi asesigulile sesiside kakhulu u-Vice President okuthi ngabi lizwe elilobukhokheli obukhululekileyo kakhulu. Ngase kike kwathathwa inyathelo okokuthi mhlawumbe yena lo omunye omsekelayo kube nguye olandela upresident uMnangagwa. Kodwa-ke ngendlela yokuthi akula nkululeko ekhona elizweni leZimbabwe, kwenza ukuthi kube kulepho kuthiwa uChiwenga abe engathiwa umuntu osemsebenzini kukati yena engaziwa kuhle engaphathekanga. So kuyalibuyisela kakhulu ilizwe emuva khonokho.
Wena ungagula kuyini ojala ukuthi ukwenze? Uyenelisa yini ukubhadala khonokho okufunakala ezibhedlela into ezinjalo?
Ngendleko ezifunwa ezibhedlela asithi njengokuthi izibhedlela zenezo ezingaphandle kwelizwe, kuba nzima ukuthi wenelise ukubhadala ngoba imali ezifunakalapho zimali eziqatha kakhulu. Ungathiwa kunanzelela yikho okutshengisa khona mhlophe ukuthi amadodana agcina esebenzisa imali ezisuka kumakhofazi elizwe, ngoba akekho umuntu ongenelisa ukuthi ngendlela asebhode ngayo esuka kwele-South Africa esiya kwele-China. Zindleko ezinkulu kakhulu zonke zenezo. Okokuthi ngayo imali zenezo, ngabe zimali ezisetshenziswa ukuthi abantu bencediseke elizweni.
Lo ngumnumzana Thembelani Ncube ohlala elubhani esabelweni seMatherele North. Umnumzana Energy Mutoti, umsekeli wesikhulumeli sikahulumende, utshele uBlessing Zulu weStudio 7 ukuthi uhulumende wethule umbiko wokwelatshwa kukaChiwenga kwele China ngoba bese kumemetheka amanga ngokukhula kwakhe. Uthi okwamanje bekuqondile ukuthi ayekhona ngale kwele China.
Asifuni ukwenza kokucabangela, sifuna abezindaba bethule indaba ezimqotho ngokwenzakalayo. Yiso isizathu esenze unobhala obona ngokwethulwa kwembiko e-ofisini kamongameli ekubone kufanele ukuthi ethule isaziso kuZulu esokuthi umsekeli kamongameli uChiwenga obese South Africa eselatshwa useza kusiwa kwele China uya kwelatshwa khona. Leli linyathelo elibukekayo lithethwe yile ihofisi ukuze umuntu wonke abekwazi okwenzakala kumsekeli kamongameli.
Lo ngumnumzana Energy Mutoti okhulumele lo msakazo weStudio 7. Abesifazana abahlala eGwanda bathi bafuna ukuba lomhlabathi edorobheni leli wokwakha izindlu. Bethule lokhu emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe ongenwe ngumeya wedolobho leGwanda. U-Albert Ncube usethulela lolo daba.
Iningi labomama elingene lomhlangano likhale ngokusilela kwamanzi, ukudubuka kwempompo ezihambisa ingcekeza kanye nokusilela kwezindlu kuleli dolobho. Omama laba bathi yibo abathola amagabha avuzayo lapho umasipala esehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngemfanelo. Unkosazana Duduzile Masilela, omunye wabangene lomhlangano, uthi njengabomama bathola nzima ukuthola izitanda zokwakhela izindlu.
Unxa ngingathola ilenji kuphuma amastenzi, kuba la mastenzi akuthiwa ngabo mama. Omama sithola ngendlela etshiyeneyo. Angabo mama enjalo libe le way elifusa ukuthi ngababhadala ngabo. Kuthela ngabo mama specifically, omama laba preference nge-affordable price. Nalo i-price elifanela but kube nama terms of payment so that bakubonele sithi bathole i-decent accommodation.
Omunye wethule isikhalazo sakhe kumeya weGwanda nguNkosazana Zanele Nyathi ohlala endlini kamasipala. Ukhala ngendlela aphathwa ngayo.
Angikaze sibone bayobhoda nesihlezi bakhangele ukuthi indlu iyavuza, indlu injani, ihleli kahle. Babhoda kwaphele kubhodeni bathekha kwaphela. Kodwa imali yami irenti babela bezoyikholekta nxa ngayibhadalanga bayavala indlu. Kuthiwani ngokunethela okukhona esikuexperiensa njengabomama ewadini.
UNkosazana Nomsa Vela olilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe ukhuthaza omama ukuthi bamele amalungelo abo bengelakwesaba.
Njengabomama ababrave nje msebenze ngendlela libe azi amalungelo enu. Si-organization e-advocate for ama-rights abomama nje. So yikho siyenze lo mhlangano ukuthi sibone ukuthi okusigwenxayo kuyalunga yini. and I hope for a change.
Umeya weGwanda uMnumzana Jason Majale uveze ukuba umasipala wakhe uzimisele ukuthuthukisa impilo yabomama.
Indaba yabomama vele ikhona esekuthethweni. Athi amuhamba kumfe special sikhuluma ke all mama disadvantaged are the first council to have gender policy under the Ministry of Local Government. Kudala bona bamogeji abhadalwa over a period of 25 years because the economy was stable, even though the savings made an empty. Parates grants is a father, which are the same. It is a school in Kajeti, it's a place that I have to put in a real thing.
What a bolusa could do, no looks to look a man's. Umaza lobeke ukuthi itanka lamanzi lesipeace corps eselineminyaka elithumi lisakhiwa lizaqala ukusebenza lapho udubo lokusilelwa kwagesi lungedlula.
Itanka lelana ngeziqiniso yi-lasting solution to water problems zeGwanda and seliphelile. Umnyama yokuthi sithethe sifunuke zodwa i-flashing imele ligeziswe amagesi abeseqaza uhamba. Amagesi eseqaza uhamba amanzi aseqaza udlula. Iproblem kona sikhona simiswe ikhona ukuphela kwamanzi. But if you want to get the channel, you can get the phone by the channel. I'm supply Gwanda for 2 weeks. It's a local tournament. That's the highest point in Gwanda, Amanz, Ayatla Kona, Nick Gradient, way radius of 45 kilometers.
Umeya ukhuthaze izakhamizi ukuthi zibhadale imithelo kamasipala ukuze laye enelise ukuqhuba inhlelo zakhe ngemfanelo. Lo mhlangano oqoqwe ngabe Women's Coalition of Zimbabwe uqhutshelwe Apex Lodge njalo ungenwe ngabomama kuphela ule njongo yokuhlanganisa umama lomeya ukuze bethule indubo ababhekane lazo okumele sixazulule ngumasipala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Yes, ke sibone ke okwethulwe ngamaphephandaba lokunye okutshiyeneyo kweleZimbabwe. Iphephandaba leHerald libika ukuthi kufuneka izigidi phosi ezingama-20 ayisitshiyagalombili zokuvuselela owabhidliswa isiphepho se-cyclone Idai. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi uMnumzana Zihambi Zihambi umphathintambo ohlangothi lukarhulumente olubona ngezemithetho usesibhedlela akwaziwa ukuthi uhlutshwa yini. Ize lamani ezimbili uSidney lo-Edmore kwaTswayira kubikwa ukuthi bathaywa babulawa ngabantu kwase-South Africa izidumbu zabo zalahlelwa epulazini. Ababili laba akade sebenamabhizimusi kuthiwa bake benza okungethembeki bengakavuli amabhizimusi. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Kuthi-ke ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa libika ukuthi umnumzana Vincent Tswangirai sekhethiwe izakhamuzi ze-Glenview ukuthi ancintise kukhetho lwe-by-election oluzakwenziwa ngoNcwabakazi. Udadewabo uMoyi unkosikazi Mbai Tswangirai Java nguye owayemele uZulu endaweni leyi engakabhubhi lonyaka. Studio 7 nesakazi eZimbabwe lisiyoziphuma ngapha eVoice of America eWashington. So kwisikhathi senu khona manje ukuthi size ukuthi lithini ngokutshiyeneyo nanko okunye sikuthunyezelwe ngabantu kuWhatsApp.
Uvuka njani basakazi beStudio 7 lani lonke bantu bakankulunkulu? Kambe lokho sokusenzakala liyakubona zihlobo zangu. Kambe shuwa ilokhu amafutha ezimota ngakhwela ngeviki ngeviki. Kambe khonokho kusisanga izimota kazisagadeki. Thina besigada nge-$4 kuya edorobheni kodwa namhlanje sigada nge-$20. Asikwazi njengoba namhla ekhwelile njalo kumbe sesiya ku-$25 asisakwazi. Kambe lokhu shuwa kusisanga. Unkulunkulu kakangeneli shu sesilikhumbula ixhegu lenkosi lakhona nje sasitshisi izitina ngotshani njengabantwana baka-Israyeli wayengcono kakhulu ngoba izinto zazingakhweli insuku zonke. Besithi mhlawumbe lubabalo uza njengoba setshintshile engxeke kuza kuba ngcono manje izinto lokhu ezisiba wesi yena ethule futhi ethe zwi kakhulumi phonguthula zwi. Kambe kusisa ngaphi khonoko? siyanxusa umoya kaNkulunkulu engathi ungangenela ukuze izinto zitshintshe bakithi. Awu Jesu, sizwele isihawu singabantu bakho. Akukho omunye singakhala kuye ngaphandle kwakho Jesu othandekayo. Awu zihlobo zami, kambe liyakubona lokho? Ah, asazi. Sithembele kuye umdala ngoba sesehlulekile. Ngiyabonga. Thokozani chaba.
Hayi, linjani balaleli abathandekayo? Hey, laba izimbabwe laba kusithwele nzima la. Sokuswelekala lo nkulunkulu nje ukuthi angenele ngoba izinto azisabambeki, azisabambeki. Imota ziyadura, ukudla esitoro kuyadura, impuphu iyadura, yonke into iyadura. So hayi lapha hayi, akusela nto enhle la. Ukuthi kumbela abantu bathini, nampo lawa amadoda la ukuthi akhulumisane. Sibone nje ukupho kuvikela abantu nje, akazweli bantu amadoda ankhona. Ukuthi aluba bayahlangana bakhulume ukuze abantu bayethule abantu umthwalo lo wabalawo lo. Sesiphonga ukukhuleka nje ukuthi uNkulunkulu aluba uyangenela. Nxa uNkulunkulu engangenela nje, kubonakala ukuthi kungenzakalani ngoba hei, iZimbabwe kusese iZimbabwe lana esiyaziyo. Kathi iZimbabwe vele singamararararararara. Asisakwazi ukuthi kuyikho kuphi. Hayi, kulungile balaleyo bathandekayo mina ngumoya wemawani.
Ya, iMDC yi-byproduct yezana. Ngoba ungakhumbula kahle istrategy abasebenzisa vele siyafana nesezana. Isikhathi uTsvangirai esaphila indlela ayisebenza ngakhona ivele yayikhomba lokuthi umndebele bafuna ukumbeka abe yi-deputy emuva le. Nanku sekungene lokhu mfana sili basikhipha lo mama bafakana bona bot. Okusho ukuthi every time nje ma kukhona umbuso wakhona ishona kumele ihlale lileader indebele elilandela le ekugcineni ukuthi kube yilo limobilize abantu babavotele bayo. La bantu bakithi bayiziphukuphuku bavuma. La bantu babasebenzisa as i-toilet paper uflash e-toilet yabona. So abantu bakithi abazama ukuhlakanipha mpela kudlalwa ngabo lapho. Ishona ngeke latshintshe liyafala ishona. And ma bengazange bayiqaphele bahlala bengumsilanti beze bekufa.
Okwamanje wathi sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasebenzela inhlanganiso ezijiyeneyo bathi sokugcwele isiphepheli kwele Uganda ezivela elizweni le-Democratic Republic of Congo. Kuthi-ke kwele Melika kulabantu abathi-ke umongameli Donald Trump ukhuluma okuningi abanganaba kuzwisisi kodwa-ke bathi kungazani-ke kuningi aza kwethula ngesikhathi esilandelayo. Kuze ukuthi-ke abanye abantu sebebika njalo ukuthi kulo hhayi leyi sizayega singasayibali kangako. Siyabonga. Ye, njengokulithembisa kwami-ke izolo zulukandaba siyaqhubeka ngodaba lokwenzakala edolobheni lakobulawayo. Sibonike ukuthi lamhla-ke bekulomhlangano omkhulu okade uqoqwe izakhamizi zakobulawayo. Zakhuluma sibili zathi kumele ukuthi amakhansela lawa angani kawazwanani lezakhamizi kumbe angani bayaxokozela besuke ezikhundleni zabo. Lamhla-ke ngilenhlahla ngoba ngilo mnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga foethu labalaleli, linjani lonke?
Hayi, siphile kahle. Akusitshele ukuthi wena ulubona njani udaba lolo?
Hawu, siyabonga kakhulu. Okokuqala, sinanzelela ukuthi sekulokuganga okuthile laphana ku-City Council yakobulawayo ngenxa yama-councillors lawa singathi avela ebandleni le-MDC ekhokhelwa nguNelson Chamisa. Sinanzelela ukuthi kumalanga adlulileyo mhlawumbe babohlangothi singathi abangafika 5 phose bonke bengabe esishoneni bakwenzile ukuthi bathi sebesiyasuspenda uChristopher Dube njengo-town creator. Thina njengebandla le-MRP labahlali bakobulawayo okungani kuyasibhida yi-procedure abayithetheyo esicabanga ukuthi into leyana iyenzakale unprocedural. Njalo sinanzelela lokuthi babeqale baqamba amanga bathi uSolomon Mguni onguye umeya ustadibizi kanti yena kakho kustadibizi. So bakwenza lokhu belenhloso yokuganga njalo bekwenza kungabantu bolimi besishoni nesingathi ngathi ukukhangela sithi i-tribalism.
Singathi-ke ukuganga okujoyo moya khonapho kuyi?
Yebo, nxa sikhangela kuyadanisa babaDube. Sithole amanye ama-audio lezi statement ebeziphuma lapha emanyeziphepheni ukuthi indaba liyana ikhanya kayiqalele ukuthini uTown Clerk ukorrupt, but iqalela ekuthini amadoda la agoqela uKambarani ayefuna ukuzinika ama-stand kwenye indawo. UDube njengo-Town Clerk wasebakhuza esithi hayi, le nto akumelanga yenzakale ngayona leyo ndlela. Kufanele ukuthi nxa izoyenzakala into elifuna ukuthi liyenze, kumele kulandelwe i-procedure yokuthi kathi amathenda anikwa njani. So ngaso siqathanisa lalokhu ababekwenza uDube lalokhu esikuzwayo, so ukhanya ukuthi indaba ayikho ekuthini uDube ube wrong lanxa mhlawumbe engaba wrong, kodwa indaba isekuthini laba bantu bebesilwa loDube ngenxa yokuthi kulokuganga wabade ngifuna ukukwenza, mhlawumbe wabakhuza wangatshengisa ukuthi uzabasapota, basebesithi hayi ngcono sihle funa ukusustende ngamacala lala. So yikho ngisithi mina kungani kulokuganga okukhulu okwenziwa ngamadoda la kakhulu awesishoneni.
Kulungiswa njani ke baba Moyo konke lokho?
Okokuqala siyananzelela ukuthi abantu bakithi vele benza iphutha ngokuvotela amalunga ebandla lephathi ekhokhelwa nguNelson Chamisa, ngoba okokuqala abantu labana bonke esikunanzelelayo ukuthi okokuqala ibandla likaChamisa lilogwalo okuthiwa yi-Code Triple X elikhuluma ngokuthathwa kukabulawayo ukuthi abayihole bona bese bezenzela uMathanda. So esikunanzelelayo ukuthi phakathi kwengqaba ngqoza le khona, sicabanga ukuthi thina ngesingathi into abayenzileyo vele lokugaga eza kwinayithi idonsele ukuthi basuspende mhlawumbe kugcine sokufakwe i-commission yi-government. Kodwa-ke thina esikuthoyo ukuthi nxa kungaba le commission akube ngabantu abesingasuke sibanike libandla le-ZANU PF, ngoba siyazi ukuthi layo iyiphathi egangileyo abaqhubekisela phambili labo ugwalo lwabo le-grand plan. Kumele ukuthi i-commission leyi ikhethwe ngabantu bakobulawayo, bekhethe abantu ababaziyo ukuthi hayi obani bake baba ngabosodolobho, mhlawumbe bake baba ngamakhansila, ukuze sifake abantu abacompetent abangasoze bawisele ubulawayo egodini njengalokhu ikhansil ye-MDC ebizama ukukwenza.
Isikhathi sethu sesidliwa ngumangoye, vala khonapho baba Moyo.
Hayi, siyabonga. Ngithanda ukuthi ngithi hayi kubalaleli nobulawayo wonke jikelele, asizilungiseleni ubulawayo wethu, akula muntu ozosilungisela. Ngabantu bokuza laba baze ukuzetyontsha lokuzosihlukumeza njengabahlali bakobulawayo. Ngalawo mazwi sizama ukuthi kusithengisele lokuthi ukuvota kwabantu abakwenzela siye kabavotanga kahle kwisikhathi esizayo, kabavoti kahle, bavotele abantu abazobamela ngeqiniso, hhayi amasela lesikhathi.
Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ubaba uMqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party khona ngale kule South Africa. Sibonge kakhulu ubaba Moyo, ungadinwa lakusasa.
Ngiyabonga kakhulu lamfowethu eDube baba.
Ye Moyo. Ye, sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa ukuthi lizwe ukuthi abantu bathini kobulawayo. Silethemba lokuthi sizathola abantu bebandla le-MTC besidinga ke ubaba onguyo isikhulumeli sebandlaleli umnumzana Daniel Molokele, sibona zani savesilaye sizuthi bona bathini kanti ngodaba lolu ole council yakobulawayo. Kwesinye isikhathi umuyi uJohnny Clerk ubezitshayela umculo eyedwa, wethula amadlalade ambalwa agoqela elithi New World Survivor alethula ngomnyaka ka-2002, lalandelwa ngelinye elithi A South African Story alethula ngomnyaka olandelayo. Uhlabele emicimbini emikhulu enjenge-International Jazz Festival, iTribeca Film Festival kwelamelika, kuthi-ke kuzwekazi le-Europe ucule okumangalisayo emicimbini eminingi enjengalowo obizwa ngokuthi Live at Sunset. Kwele South Africa ubengakhuthi ukucula emcimbini wokulimukisa uZulu ngegciwane lengculaza weNelson Mandela 4664 AIDS Awareness Concert. Wabe wacula kwele Zimbabwe lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika lapho athakazelwa khona ngoZulu. Kulezinye ingoma ezinjengethi Impi ekhuluma ngamabutho akwaZulu, enye njalo ethi Great Heart Let the Crossing ayiculela omunye walabo ayihlabela labo njalo egida laye uDudu Ndlovu odabuka eZimbabwe. Ezinye zibalisa ethi I Call Your Name, African Sky Blue, Take My Heart Away, December African Rain, Kilimanjaro Leti Fever. Zinenga kakhulu ingoma zakhe lingaphuma silokhu sikhuluma ngazo. Kodwa akumelanga silibale indlikizani ethi Was a Friday.
A Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilambaling komile wena. We baba, konje magnomtaba.
Wavelelisa abantu ngokucula kwele Mauritius kulokhu akubiza ngokuthi i-Final Journey Tour. Ngokutsho kwakhe uJohn Clegg ukuthi wayefisa ukuthi abamhlophe labansundu bamanyani.
I was always a bridge for white people into the possibility of connecting with, you know, another culture in not in an academic way but in a sensuous engagement.
Nani libholoho phakathi kwabansundu labamnyama ukwenzela ukuthi kube lokuzwisisana kwezamasiko lokunye okujiyeneyo. Ngangifisa ukuthi lokhu kungabi nje ngokwezemfundo kodwa kube ngolokho okuzwanana kwabantu abaphila endaweni efanayo
and mode of sharing and joy and just getting that connection.
Friday, my sweetie. What a Friday. In ambaling komile wena. We baba. Gonje magnong taba.
Omunye wakhe uSipho Mchunu uthi wafunda okunengi kuJohn Clegg.
You know, I never been to the school. I can't read and write. So he made me understand the white people, a little bit of the culture. You see, he helped me a lot with that, all those things.
Kangizange ngiye esikolo kodwa kunengi engakufunda kuye. Loba nje abanye abantu besithi yimi engafundisa uJohn Clegg ngempilo yethu abantu abansundu. Ngafunda kakhulu kuye okujiyeneyo. Wangifundisa ukuthi ngazi ngempilo yabamhlophe.
He teach me a lot also. So in Zulu we call that Izandla Ziyageza. The hands he wash his knowledge.
Abadala bathi isitsha esihle kasidleli. Lala ngokuthula Johnny Clegg. Xoxa ke ngomculi uJohn Clegg umoyipela ngasekho lapha emhlabeni kodwa siyawazi ukuthi unina wazalwa khona ngale kwele Zimbabwe. Ye, sibona ukuthi abantu bathini khonapha ke kumakhalekhukhwini abasibukeleyo. Siyabona ke untombi yakwanyati umamdluli uthi dube linjani. Ngilalele ngiseHaberoon ngithabele indaba yezindlu ngathaba nxa kungenziwa elubhane. Ngiyabonga. Uzobuya njalo ukukhuluza esidincube futhi lo umbuzo esikuwe owezana PF mina ngiwufanisa nenhlathu ingabamba inyamazana awuxakululeki kalula ngoba layo iyabe isenza lokhu evele ikwazi. Wena umuntu uyabe usizwa ubuhlungu ngenyamazana yakho yona inhlathu iyabe ijabulela ukudla eza kuthola. UMandla Gama uthi amadoda lawa angazani ayenza ongakhanyiwe ibulala sikhanseni kaqedakali lokuthi angabantu abanjani. Cornelius Ntompezi Mahwa uthi nimqotho lelo khuluma-ke ngalokho kwethulwe umqondisi moyo we-MRP. Kuzobuya-ke u-Aaron Dube uthi Dube elimthende livuka njani. Hhayi mina-ke uDube umthembo sithembayo unyaphela kakhulu. Kulabanye sibili abantu abaningi abakhona khonapha-ke ncedisa iNdebele futhi liyaphila malumami Dube. Hayi siyaphila kakhulu ke mfowethu. Kuzobuya ke abanye sibili abaningi abangene emsakazweni la kufacebook esibathi ke siyabonga esisenzela khona. Kodwa ke isikhathi ngiyabona ukuthi kungani sesidliwa ngumangoye sokumele ukuthi ke siqeda uhlelo. Singakehlukani ke wothi sikhangele indaba ebezigokela namhlanje. Abantu bakhonona ngokwelatshwa kwele China kumseli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga. Abesifazana bafuna umhlabathi wokwakha izindlu lokunye ongabathuthukisa. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje olubalisayo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Itshonakale.